siyalamukela kwestudio 7 ngensonto mhlaka 8 kunhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abathengisa impahla ichiyeneyo amavendors emaphandleni bathi labo babhekana lenhlupho lanxa zehlukile kulaba semadolobheni.
So inhlupho balazo zona lezo zokuthi abana ama-trading licenses angkhona, like batshelwa ukuthi akumele maye nenkuni zakhe simele ezingeni sedrobheni kumbe ezibuye kumele ebe ne-license eforest.
Wezemidlalo, abantwana abaleminyaka ethoba minwembili abadlala umdlalo wenguqu lonyaka bazabe bedlala kuleague ebizwa ngokuthi Children's Soccer League.
It will be the first program in Zimbabwe ukuthi abantwana abalama 8 years badlala ileague yabo. But into engithabelayo ukuthi sesitrainile amadoda azayiwa akhangela abantwana laba ebafundisa abaqeqeshi.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amanye amalunga edale leParliamente athi ukuya kuleli dale maviki wonke akuwaphi ithuba lokuthi asebenze ezabelweni zawo njalo akhulumisane loZulu. Athi amalanga okuvulwa kwedale kumele ehliswe ukwenzela ukuthi amalunga ayisebenza okweviki eyodwa kuphela iParliamente njalo ukuya maviki wonke kuleli dale kulethela uhulumende indleko eziningi angenelisiyo lokuzihlawula. Untungamini inkomo eStudio 7 uxoxe lomunye wamalunga leli dale unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Njengami eBulawayo East, i-constituency yami ilamasabhabha angu-46. Okusho ukuthi khona ngile Saturday yodwa ukuthi ngingene amasabhabha wonke nalo ngixoxisana loZulu ukuthi anginike izinto mina ngiyezikhuluma eParliament. Kuba nzima ukuthi ngiyenze konoko ngesikhathi sangikhona sifitshane njengayikhothisa i-constituency yangikhona inkulu. So I think sesifikile isikhathi ukuthi sihlale phansi sihlanganise namakhanda ukuthi singenza njani ngoba singakhangela njalo uhulumende wakhonakala mali. Kumele sinike amafutha enqola zomlilo ukuthi senzeni sihambe. Ukuthi ngiyengena ku-constituency yami kuzamele ngibe ne-food bank xa ngizayiqeda yonke. So nxa iParliament ingasiphanga ama-coupon osokusuthi somele sithole embilaphini sathi imali le yokuthi singene kuZulu. Kuba nzima. So mina ngibona kuqakathekile ukuthi sike sikukhangelisise lokhu ukuthi ngeke kuyenzakala yini ukuthi sithathe izinto kumele sizikhulume for okwenyanga. Sizihlanganise sanelise ukuthi sizibambe ngeviki ngoba eParliament sandile singene ngo-quarter past 2 siyakhonisa ukuphuma kusasa kwangikhona ekuseni akula muntu osalisayo ngoba ekucineni sicina sokuthi wakhona abantu abasivotelakhe besithi khona ngabasiboni basibona kuphela nxa sesizokhampena nxa sesivotela ngabasasiboni and khonoku kutshengisa ukuthi iningi labantu ngabazi imisebenzi ye-CP I.
Iseleke laluphatha yini njengamalunga edale lolu daba?
Hayi lolu daba bengingaphathwa sibili ngoba yinto ebengakhangelisiswa kangako kodwa mina esanifiso yisesonesi ukuthi kuke kukhangelisiswe njalo futhi uZulu afundise ukuze azwisise ukuthi ayisikho ukuthi sifuna ukubabona ngesikhathi sokhetho. Hhayi bo imisebenzi esilayo miningi kakhulu.
Lo kwasazana Thabita Khumalo ilunga ledale leParliamente emela iBulawayo East sixoxela ecingweni ekhona le kwaBulawayo.
Kusukela ngolwesibili sisungula uhlelo lwabasakhulayo khonapha kuStudio 7 kuLive Talk uhlelo lwe The Connection. Lisithumele incwadi lisazisa ngelifuna sikhulume ngakho kulolu hlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi 001-202-465-0318. Lisebenzise i-hashtag ethi The Connection nxa likuFacebook kumbe kuTwitter. Asihlanganeni ngolwesibili maviki wonke wonke kuhlelo The Connection kuLive Talk khonapha kuStudio 7.
Namuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni sixoxa lo nkosikazi Deborah Mukasa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo ama vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association osichazisela ngokuthi abahlala emakhaya baqhuba njani lomsebenzi.
Like emaphandleni banenhlelo zokufuna amabhols, banenhlelo zokufuna ukuthi bebe lamagarden lokuthi amabhols laba bakwazi ukuthi bengathola bezenzela imisebenzi yabo beyakhe izithina abazazithengisela like njengoba nxa kulama development okwasiwa izikolo.
Kuyini abakuthengisayo njalo bathengisela ngaphi isikhathi esiningi?
Emaphandleni kulabo mama laba abahamba bengena emagangeni bezidingele like izithelo zegana omkhomo amazanje bazikoqa bengene lazo bebuye lazo edrobheni bezongenisa namacimbi bayakwenza khona lokho. Bese siba labanye ababa lamagadeni abathengisayo bekwanisa ukuthi bewodise emachomoliya engeni but bese besiba nemhlupho zona lezi zokuthi i-transport nemigwaqo yethu le emibi ugcina kungasabi le business ecacayo ngoba ukususa izinto zabo ababe belazo zingena emadrobheni kumbeni ukuzisusa emakhayakhaya bezithi like njengama-growth point baba lama-challenges wona lawo begcine sebezingenisa nje ngentengo leyana yokuthi bethole isinkwa ematafuleni asesengentengo leyana yokuthi bengathola sibili into ezabahlala ibabhatisa zonke izikhathi.
Ye kodwa bona bathola yini uhlupho lolu lokuxotshwa ngabenga lama-license okuthengisa?
Nabe sitshela ngale kuba lohlupho banalo sibili uhlupho abaxotshwa kangabo bebe nenhlupho futhi zokuthi ukudla okunjengalokhu kakusuki kuye kwenye iridini kumbe nakusuki kuyele like sile problem yamacimbi nxa esuka le egwanda kumele ebe le license nxa bekhuluma ukuthi ilayisensi yangkhona akhanya yabadibela ukuthi bagcina bengatshwanisi so bese becina sebeyihambisa ngentengo lezane ezilila kumbeni sebeyenza okokuqhilwa. So inhlupho balazo zona lezo zokuthi kabanama-trading licenses angkhona like batshelwa ukuthiwa kumele mayele nkuni zakhe simele ezingeni sedrobheni kumbeni zibuye kumele ebe ne-license e-forest ukuthi khonokane challenge abalazo ngokuthi kabakwazi ukuthi basuka kuyiphi i-office besiya kuyiphi. Njalo thina njengenhlanganiso leyi lathi sile challenge ukuthi sisuke siyekhona ngale siyokuma-mobilizer ngoba lathi izandla zethu zifishane.
Umsebenzi wabo uyaphumelela yini? Imizi ithe gqagqa bese kusiba lama growth point lingathi bona bathola yini ibhizinisi kumbe bayithola bengabuya emadolobheni?
Hayi amabhizinisi asekhona njengoba nakathi sokulalolu hlelo lalolu lokungenisa abantu ezindaweni ezindaweni so babanayo ibhizinisi abakhali kangaka baza bafuneka ukuthi bethuthukiswe labo befundiswe futhi bethuthukiswe labo ekutholeni labo amabhizinisi like njengokunxa bengathola amacimbi abo babona ukuthi bathengisa ngeprice e-right bengathola imikhomo yabo bebona ukuthi labo bathengisa ngamaprice azaba yenza labo ukuthi bethuthuke beyakhe nazo izindlu zabo ezinhle ezibukekayo abakwanisa labo ukufundisa abantu ababo nezikolo zabo zibe seduzane.
Lo nkosikazi Deborah Mukasa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo ama vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association obekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba, ugatsha lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examination Council iZimsec luthi impumela yemihloliso ye-O-Level elotshwe nyakenye isiphumile. Embikweni owethulwe ngumqondisi weZimsec umnumzana Isao Nandara, abaloba lomhloliso sebengaqalisa ukuyathatha impumela yabo yama-results kusasa ngomvulo. Lamhlanje kwezemidlalo intatheli izindaba yethu Joseph Njanji uthi okheke abaleminyaka eyisithoba minwembili abadlala umdlalo wenguqu lonyaka bazabe bedlala kuleague ebizwa ngokuthi yi-Children's Soccer League.
Ileague le ibizwa ngokuthi yibulawayo Children's Soccer League njalo inxanele abantwana abaleminyaka eyithoba minwembili kusiya kwelitshumi lambili. Isizathu kuyikuba laba bantwana bebengakhangelwa kunhlelo zezifa. Icebo lokuqala ileague yabo KK lize lomqeqeqi ofundele umsebenzi elizweni laseBrazil uDalubuhle Bebe yena osebenza ndawonye lenhlanganiso ye-Youth Strike Academy. UBebe uthi basebenza belandela ukuqondisa kwenhlanganiso ye-FIFA besebenzisa ugwalo olubhalwe liqondiswe kwabancane abasacathulayo emdlalweni wenguqu olwe-grassroots soccer manual.
Abantwana abangabafana, boys and girls can play in the same team. We acknowledge ukuthi abantwana physiologically they develop in a different way bethu abadala.
Ekhuluma ekuphawulweni kweligi yabantwana le olilunga lenhlanganiso yezifa Bulawayo province ekhangele icele labontanga umkhululi Mthunzi uthe lolu hlelo luhle kakhulu ngoba vele isintu sithi isigogo sigoqwa zisemanzi.
It will be the first program eZimbabwe ukuthi abantwana balama 8 years badlale iligi yabo. For modalities akhona, we are still here to work them out. But into ngithabela ukuthi sesi trainile amadoda azayo iwa akhangela abantwana laba ebafundisa abaqeqeshi ngoba iage group leyabo 8-10 isensitive ingaba sezandleni ezirongo lebhora lakhona bahle bangalidlali bahle balenyanya ibhora lakhona
lokhu ngokuqala elizweni ukuba kube le league yakokhekhe njalo ubhebhe uthi isifiso sabo yikuba basebenzelane ndawonye lezikolo ukuze umdlalo webhola udlalwe umnyaka uqala uze ufike emaphethelweni hatshi lokho okwenzakala manje ukuba umdlalo wenguqu udlalwa ezikolo ngetem lesibili.
Umsebenzi uba lula nxa kulabadala behind you. Ama schools labo badlala kuphela esikolo periodically, maybe say once a year nge second term. Really encourage schools also to come in and play football all year round.
Lolu hlelo lusekelwa ngabe Brazil Institute okuyibo abaqeqetshi abasebenza labantwana abancane ngoba kudingakala ukuba abasakhulayo bephathwe ngumuntu ololwazi lokuba kumele bephathwe njani. Amaqembu adlala kuligi yabo khekhe ngaphuma ezikolo kanye lamaqembu asemalokishini njalo amaqembu la azehlukaniswa ngendawo lapho atholakala khona ukuze engabi lendleko zokuhamba ezinkulu. Ngemva kwesikhathi esithile amaqembu wonke aphatheka kulolu hlelo azabeza ukuthi gwaqa endaweni yethile kube le midlalo yamafestival lapho kuzakhethwa abantwana abaza kuba ingxenye yeqembu lesigaba sakoBulawayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lonkosazana Annette Moyo ofundela ukuba ngudokotela e-University of Zimbabwe. Kodwa kulezi nsuku u-Annette ungapha eMelika e-Stanford University. Ngiyakwamukela kuhlelo mamoyo.
Ngiyabona.
Ukuza kwakho eMelika uhamba ngaluphi uhlelo?
Nxa sisenza izifundo zemedicine, siyaphiwa ithuba phakathi komnyaka wesine lomnyaka wesihlanu ukuthi sike siyevakatshela noma yisiphi isibhedlela ekungakhathalekile ukuthi singaphi emhlabeni ukuze umuntu athole ithuba lokuyafunda engaphandle kweyunivesithi yakhe. So mina ngithole ithuba lokuthi ngibe seStanford eCalifornia. Lapho ngithole khona ithuba lokuthi ngisebenze labodokotela abangama-cardiothoracic surgeons. Laba ngodokotela abelapha imikhuhlane yenhliziyo lemthambo ehambisa igazi ngoku-operator kumbe ngithi ngokusika. So ngithole ithuba lonaleli lokuthi ngibe ngikhona ngapha eStanford for about 5 weeks.
Kunengi okufundileyo yini eStanford?
Okokuqala ngizathi mina ithuba lokuthi ngibuye ngizoyenza i-program leyi e-cardiothoracic surgery ibuye ngokuthi this is something lami engiyithakazelelayo, kodwa eZimbabwe i-cardiothoracic surgery ayenzakali kakhulu ngenxa yokuswela ama-resources angasupporta umsebenzi wonalo. So bengifuna ukuthi ngiwubone lapho owenziwa khona ngoku in an excellent way. Ngibona ama-procedures amaningi awe-cardiothoracic surgery ebengingeke ngiwabone ngikhaya, njalo bengifundiswa ngodokotela abalomusa abakade benginika ithuba lokuthi la ngifunde ngokwenza. So bengikwanisa ukuthi ngiparticipate nxa be-operator inhliziyo yomuntu, bebenginika lami ithuba lokuthi ngithole okokwenza ngibe lesikhathi esihle. I-Stanford University uzathola ukuthi I think it's one of the most wealthy universities even lakhona lapha e-America. So ngathola ukuthi yonke into yakho into enzwa ngobucoco obuphakemeyo, you know, everything is just excellent and abantu bakhona ngabantu abamnandi okunye, basebenza kuhle nabanye njalo nje, they are just people who are very friendly and bathakazelela ukuba kwazi ngokwenzakala emhlabeni eZimbabwe lapha engivela khona. So bekulithuba lokufunda njalo lokubafundisa nami okunye engikwaziyo depending on ukuthi kuyini akade be-interested ngakho mayelana leZimbabwe.
Kuyini okwenze wakhetha ukuba ngudokotela?
Okwenza ukuthi ngikhethe ukuba ngudokotela ekuqaleni ngikubona umama wami egula. Umama wami wayegula isikhathi eside ngisemncane waze wabhubha sengingu-form 4 and isikhathi sonke leso benginakekela. So yinto eyangenza ngifise ukunakekela abantu ngendlela yokuba ngudokotela. Kodwa-ke into esingenze ngafisa ukuthi ngibe owelapha ngokusika engingathi i-surgeon yikuthi eZimbabwe ama-surgeons angomama malutshwane. So ngithole ithuba lokuthi nami ngibe ngomunye wabomama abalutshwana abazaba ngama-surgeons eZimbabwe. Yikho ngibe interested in such a program ngoba iyanginika ithuba lokuthi ngibone amanye ama-surgeons abesifazana abasebenza lapha e-America okuthiyene lesikubonayo ngikhaya because ngikhaya akula ama-surgeons angomama abalutshwane kakhulu.
Uyacho ukuba balutshwana odokotela besifazana njalo uza kuba ngomunye wabalutshwana laba nxa usuqedile izifundo zakho eminyakeni olandelayo. Uzwa njani ngalokho?
Kuyinto enkulu kakhulu ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abangomama labo bayakwanisa ukuthi benze izinto ezenziwa ngabantu besilisa bazenze labo ngendlela enhle. Ama-studies that have been done ayabonisa ukuthi umuntu wesifazane nxa engathola i-training eyaneleyo can actually perform ama-duties akhe ngendlela efanayo lomuntu wesilisa kungachiyani ngenxa yokuthi yena ungowesifazane. Njalo lokhu kupha omama amathuba okuthi labo baziphakamise babonise ukuthi bayanelisa. And I think ukuthi mina empilweni yami nje sengibona ukuthi umama ngabona omunye wesifazane esenza kuhle kuyinto ebakhuthazayo labo kungakhathalekile ukuthi benzani. Even esikolo ngiyabona ukuthi abanye amankazana angilandelayo ngemuva bayibona into enhle. Njalo nxa mina ngikwanisa ukuthi ngithole amathuba anje kubenza labo babekwazi ukuthi it's possible ukuthi labo bawathole. So kubenza ukuthi bengadangali nxa izinto zinzima ngenxa yokuthi ungowesifazane ngoba bayakwazi ukuthi if someone else could get it then I can get it also. And this is something I feel very strong about ngoba ngiyafisa kakhulu ukubona abantu besifazane bephakama bekwanisa ukuthi bafinyelele izinto akade bengakwanisa ukuzifinyelela in the past.
Ekhaya kungaphi Annette?
Ngivela eFlabusi eSlalatshane kwaMashabayithwane.
Umntwana okogodlwayo olaleleyo ungamtshela waphi amazwi?
Ngingamtshela ukuthi iloba yini esenhlizweni yakho ofisa ukuyenza iyenzakala. Bile izinto zasenzinzima ama-school fees engasatholakali kodwa-ke ngakhuthazwa ngabantu ababekhona around me ngaleso sikhathi bathi ngisamelise ukuthi ngifinyelele ukuba ngudokotela. So ngingagcina sengingene e-University of Zimbabwe ngayenza i-degree ngingayifuni. Kuyakwaniseka ukuthi umntwana oseFlabusi oseSlalatshane oseplumtree oseCholocho afinyelele ukwenza izinto ezimangalisayo akwanise ukuzenza. Njalo kuyadingeka ukuthi siphakame njengabantu besintwini abantu esiNdebeleni. Mina ngiyeza ubuhlungu kakhulu nxa ngifika esibhedlela ngithole ukuthi abazali kumele bakhulume ngolimi olungasilwabo bezame ukuchasisa ukuthi beze ubuhlungu obunjani ngenxa yokuthi udokotela kumbuniso yabe khona kakhuluma ulimi abalukhulumayo.
Hayi, limqotho lelo mamoyo. Siyabonga njalo sikufisela inhlanhla ezifundweni zakho.
Ngiyabonga kakhulu ngoba
belilalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo nkosazana Annette Moyo, yena ofundela ukuba ngudokotela e-University of Zimbabwe. Kodwa kulezi nsuku ungapha eMelika e-Stanford University. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyabonga Ntungameli ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Abathengisa impahla etshiyeneyo ama-vendors emaphandleni bathi labo babhekana lenhlupho lanxa zehlukile kulaba semadolobheni. Kwezemidlalo abantwana abaleminyaka eyithoba minembili abadlala umdlalo wenguqu lonyaka bazabe bedlala kuleague ebizwa ngokuthi yi-Children's Soccer League. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.